Liqiniso ukuthi i-inflation khathesi kukhanya njengani yehlile mbijana, kakhulu ngenxa yokuthi sesile currency entsha. Njalo ngokubona kwethu i-currency leyo singathi i-stable, kayikaqali ukuswela amandla. So uzabona ukuthi khathesi i-currency i-stable, njalo intengo ayikhweli njengalokho okwakwenzakala ngezikhathana ezehluleyo.
Ukungakhweli kwentengo yempahla kungabe kusenziwa na ikwazisa njalo kahulumende ukuthi kwengezelelwe imali eyiyo esekela izig isuka ku 285 million isiya ku 370 million na?
Akhonoko ebantwini singathi ngama numbers kodwa ayabe engatsho lutho, ngoba abantu abafuna ukubona ukuthi intengo ayikhweli njalo into ziyatholakala ezitolweni. So ukwengezelelwa kwemali esekela i-currency unceda labo engxenye ama-economists labanye abenza i-business, kodwa abantu makhaza abalandaba lakho lokho. Intengo iyabe ingakhwelanga ngoba into ziyabe zitholakala lula, njalo siyabe sibona ukuthi ababamabhizimusi khathesi basafake ithemba kumali entsha leyi ukuze babone ukuthi kuyozela ngomona.
Bona lokhu ukuqhubekela phambili kuze kufike ekupheleni okomnyaka na, kusingakabuyeli lapho esivela khona okulentengo ezaziphongukhwela nje mahlayana?
Into ekhona eZimbabwe eyenza ukuthi imali yaseZimbabwe iswele amandla yikuthi abantu abalathemba layo. Uhulumende engabuya lamachinga awokuthi abantu babe lethemba le-currency, siyakubona kuqhubekelwa phambili. Khathesi abantu uzabona ukuthi into ezinjenge-rent, into ezinjengama-passport, into ezinjengama-tollgate balokho bebhadala ama-US dollars. Kungenzakala ukuthi ama-business amaningi ayabe efuna ama-US dollars, imali ize kuqala ukuswela amandla. So nxa kuyukuthi sesilethemba mbijana kumali yethu, njalo sesiyisebenzisa ikakhulu kuma-services atholakala kuhulumende, kungenzakala sibile ukuthi singaqeda umnyaka imali intengo zingakhweli kakhulu.